njengokansela wesabatoni abantu e-Anglikeni kade bebuya kimi abakhokhelwa ngogandiya bekhala kakhulu ukuthi khathi lo muntu uyasiyalisa ukuthi singene i-church uselokhu amadozi yena kala abantu kodwa kafuni ukuthi kona thina singene. So sezizama ukuthi sibancedise, siyazama ukuthi siye emapholiseni sathola ukuthi ngitsho phela umuntu woma ikhanda uyalela phakathi kwe-church yalisa abanye ukuthi sangene. Yena usele church yakhe, usephumile kwa-Anglikeni, sethathi izinto ze-Anglikeni seziza ezakhe. So thina i-ruling yayezwa i-Supreme Court, thina siyakuthabela kakhulu ngoba yikho okuqondileyo, kuvele kuyikho sibili sibili. For the past 5 years ubesenza into engekho emthethweni ukunonga.
Kodwa siyabona kathesi ukuthi kungani kulo hlupho lokuthi besuke kwezinye izakhiwo zalinsonto.
Ye, bavele banjalo. Kodwa nyathaba ngoba abantu kabafundi kona balwe labo. Bayazi ukuhambela kwangale babeshe ukuthi hayi madoda aphumani. Thina sifuna nje liphume kuhle. Ekwezinye indawo amapolisa ayafika sibili njengecathedral eseHarare leyana. Ezinye indawo bayala. Kodwa ekugcineni bavasebephuma bonke. Yikho sesikukhangelele khonokho ukuthi kona babothe njengomuntu wonke oseZimbabwe. Akula muntu ophezulu komthetho.
Kodwa sikhangela ukuthi labo sebethethe lolu daba nje balukhweza emthethwandaba.
Kanti angaluthatha umthethwandaba uphi odlula i-Supreme Court yeZimbabwe. Ikudlalisa isikhathi, ule mali yokulahla, ikudlalisa imali yakhe, vele imali yokuthola ulele, vele iyayabala.
Lina njengebandla le-MDC.
Sina siyamsekela lathi uBishop Gandia ngoba ngumuntu kaNkulunkulu. Ube senza into esegcekeni, uyenza into zakhe njengomuntu okhonzayo uBishop sibili.